Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-21 Mphalakazi 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto.
Abantu eZimbabwe ayisibo bebandleli lodwa. Abantu eZimbabwe ayisibo be-political party yodwa. Abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele, bekhulume ngobandlululo, bakhulume ngokuncindezelwa.
Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally eMakhokhova lamuhla labo balisiwe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa.
Bayawazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululiswa. Angaze yenzeni nxa ukuthi baqhutshwa ngomlanga kungibatshelile amapholisa ukuthi no, this is not going to end well.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo ngoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asetheswe icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisela usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto eChitungwiza. Inhlanganiso okuthiwa yiJob Sikhala Solidarity Council ibicele imvumo emapholiseni ukuthi iqhube umhlangano enkundleni yeHuru yadzo eChitungwiza, kodwa amapholisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba indlela efakwe isicelo sabo ingayisiyo efunwa ngumthetho. Amapholisa kawacacanga ukuthi yindlela bani abayingayilandelanga. Umqoqo wenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Campaign umnumzana Obed Masaraure uthe inyathelo lithethwe ngamapholisa litshengisa ukuthi bengezwa ibizo elithi Job Sikhala bayagedla amazinyo. Usikhala usejele lapho asehlezi okumnyaka owodwa lengxenye engathoniswa. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe ebingenye zenhlanganiso ebezikhangelelwe ukuphawusekelo umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala hlehle thina akade sikuyenza bekungaso kutshengisela ukuthi abantu bebebhidikithi, bekuyindlela yokuthi abantu bayekhala ihlangano yokuxoxwa besiyakhuluma ngendlela uJob Sikhala aphathwe ngayo nangendlela okuphathwa ngayo bonke abantu abakhangelelwe ukuthi ngama-political opposition members. Okunye sikukhangelayo okukhulu kakhulu, sizama ukubona ukuthi kanti eZimbabwe i-democracy okukhulunywa ngayo iyavumela i-multi-party association, i-multi-party association of ordinary members. Abantu nxa sebekhuluma ngezombusazwe bese bebotshwa bengathonisiswa. Thina kakhulu kakhulu ade sifuna kuveza sikuyenze ukuthi sikhangele indaba kaJob Sikhala. Lesikhathi asesihleli, lesikhathi esisetshenziswayo ukuthi lamuntu usenkantolo kusasuphumile, izinto zenu ziyana zonke nxa sezibuya zisitshengisa ukuthi umthetho weZimbabwe awusivumeli ukuthi ube ngumuntu okhululekileyo ukukhuluma indaba zakho.
Manje libona kumele kwenziweni njengoba livinjwa ukutshengisela phezu kwalolu daba?
Okubalulekileyo sikhangela ukuthi iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo. Abantu abahamba empini abalwela ilizwe leli okwakuqala kwakuyikunikeza amalungelo alingeneyo ebantwini wonke. Singakhangelelanga ukuthi umuntu ume kuluphi uhlangothi. si kangeleka tesi nxa sesihlangana lale indaba enje ukuthi thina kasisami ukukhuluma ngakho sesifuna ukukhuluma ngakho size sikhulume ngazo zonke ezinye izibotshwa ezibotshwayo zibotshelwa indaba yezombusazwe okwamanje sesikhangele ukuthi ikhansili le eka-Jobskala Solidarity inabe zonke indawo ifike kathesi nxa bekhangela ukuthi kuseharare nxa bekhangela ukuthi kukobulawayo bathole ukuthi sisendaweni yonke sikhuluma ngegama elifana nayo ngezinye indlela sebesincedile ukuvula amasango ethu ukuthi amasango kavuleke kukhulunywe ngendaba eyenzakalayo eZimbabwe ngokuhlukunyezwa kwabantu benakanwele ukuthi baku-opposition benakanwele ukuthi balwisana lohulumende lanxa sikhangele ukuthi abantu bamela abantu bafuna ukuthi abantu eZimbabwe ayisibo bebandlela ilodwa abantu eZimbabwe ayisibo be-political party eyodwa abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele bekhulume ngobandlululo bakhulume ngokuncindezelwa ngokunjalo thina sithi amasango sevale sevulekile ukuthi yonke indawo ama provinces wonke ngawazimisele ukukhuluma ngenhlupho abalazo sinjenje ke ngalesi sikhathi kathesi sesilohlelo lokuthi akuyehle kugcwala indawo yonke sibone ukuthi kumiswa bani engapi
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe kusenjalo abegcele le MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally emakhokhoba lamuhla labo balisiwe ukuqhuba umhlangano wabo ngamapolisa amapolisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba kulembiko ethi abebandla le-CCC baqoqa ukutshengisela elizweni jikelele ngalokho amapolisa awasoze enelise ukulondoloza ukuthula elizweni kodwa iziphathamandla zebandla le-CCC zilandule ukuthi kulokutshengisela ukuqoqwa libandla labo sixoxe lomunye wabagcinisihlalo begcele lebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo
ICCC is fighting for democracy and Kenya we are fighting for independence. We are fighting for the external sovereignty that we were deprived of in 1893 kungena amakhiwa esenzis bank. Kenya we are saying that independence must be restored. But namda siyamangala amapolisa esinikisizathu kwenyipho isizathu senyipolitical party engekho uideology yethu. Sabe sesithi nano mapolisa lina you are only there to enforce law not to interpret law. The moment you conflict ama activities awe TCC awe MRP you are against democracy and constitutionalism sina alumana besifuna ukuthi sikwenze ngenkani besiza kwenza bayakwazi ukuthi bangayenzi ubumbulu singena e stadium bangayenzi into ezingayisizo singena e stadium bayakwazi ukuthi umkhombandlela rathi nguwo okhona to map iwe forward yokukhululizwe leZimbabwe engela international lobbying but eyokuthi i-international society ibona ukuthi abantu bemathebelini bafuna ukukhululeka so bayivimbile ezimbe kanjalo ukuthi we have gone through the legal processes sithethi nakele sibhaleleni i-cancellation lokuzini ye esidonsele isikhathi sonke ngoba kade bengafuna ukuthi bebhale i-cancellation of the initial authorizing letter the authorizing letter eyokuqala yasivumela bese sabele ukuthi sizathatha amanyethelo apesure i-justice so basibhalele ngoba kade sokuchingelana ngendaba yomthetho so we went there with the co-chairperson ubaba Mfula lo convener wethu ubaba uThompson Ndlovu bagcine sebeyibhalile incwadi ye-cancellation then we took the letter to the lawyer who is now bound to take ama legal proceedings against the unconstitutionality of the ban of the rally but we are still pursuing the issue kamhla ka 21 December ukuthi ibe impumela impumelelo isiyo yenza imkhombandla rally sesisebenzisa ini the legal process but that is not going to end well we last rally ukutshela amapolisa le bangabe bangaqhubekela phambili behave in a manner that is not in the constitution of Zimbabwe and in the international laws of the world. Sina, i-option yetesi la yukatesi, we will only accept into early alignment towards self-determination according to the international society.
Manje lizathatha nyathelo bani, lizaqhubekela phambili na kumbe lizalinda ukuthi lize liphiwe imvumo.
Sina irali yetu, as long ama lawyers yetu angasithi go ahead, we are going ahead. And bangabona ngani siyabesaba ukubalanda besenzela idemocracy, sisenzela khonokuyana kokuthi silabantu abakithi abasejele for i-MRP 9 labantu abababalileyo abafuna ukubabamba lokuthi bebhidlize i-impact esikhona ku-MRP ne-self-determination and bayakwazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululiswa. Angaze yenzeni nxa ukuthi badutywa ngomnanga kungibatshelile amapolisa ukuthi no, this is not going to end well. Lina mapolisa lihola imali yama-taxpayers yama-ratepayers, alivuzanga ndilalele enye indoda evuka ijonge igolide ihambe siyayenza ama-deals awo umgaba uthiye abantu abagibe nama-15 and more farms likhona lini.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla le-MRP. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo njengoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali kanye lokwanda kwendingeko zabazali lezinye izihlobo eziseZimbabwe ezikhangelane lendlala lokusilela kwemali. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eye-Progressive Zimbabweans in South Africa.
Ya ngibona ngokuthi abantu abaningi isimo sisekhaya asikho right and abantu abanamali, ilizwe lethu vele kahle kahle alisenayo i-foreign currency engeyabo, imali engeyabo kahle kahle. And okunye okwenza abantu bengahambi, izinto sezidura, so into yenza ukuthi abantu bengahambi emakhaya. And okunye futhi okwenza abantu bethuke ngendlela engizwe ngayo, ngizwe ngani kuzoba ne strike kumbe ngithi imarch ebulawayo mhla ka 22, so uzothola ukuthi abanye bazwe khonokho bayesaba ukuthi bazothola uswazi emakhaya.
Kanti udubo lokuswelakala kwezimali lolu seluvela ngaphi ebantwini abasebenzela e-South Africa osekusenza ukuthi bengenelisi ukuphenduka ekhaya?
Imisebenzi ayisatholakali e-South Africa, that's why abantu abaningi sikhalele ukuthi sibe lelungelo lethu imisebenzi ivuleke emakhaya. Sikwazi ukuthi njenge-youth elandela emuva layo ithole imisebenzi, ikwazi ukukhusela abantu abayo. Yikho okudalela ukuthi abantu bengayi emakhaya beletha abantwana ngapha. Into yobuhlungu kakhulu, besicela ukuthi i-government izame ukuthi sinakekele lapho.
Sikhangela-ke okwenzakalayo konke lokhu, singabona kusiba lo mahluko kukhisimusi yalonyaka nxa siyiqathanisa le khisimusi eminye iminyaka edlule yo ikakhulu kulabo abasebenzela khona ngapho kwele South Africa.
Izobihluke kakhulu 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 ngoba abantu abaningi bakhala ukuthi abala mali. Izobihluke kakhulu izisusizi endele endlala. Yikho thina sikhala siyi-progressive. I-progressive sikhalela naleyo ukuthi khalela amalungelo abantu. Yikho sikukhalela khona, sikhalela ukuthi sibe la malungelo, sibe nempumelelo eZimbabwe. I-Christmas yalonyaka vele abantu ayisozibe right because bheka le mali lezulu alikho, indlala basendlaleni, abantu abaningi abasebenzi especially ngapha e-Gold. That's why beletha abantwana ngapha
Hello ke ngumnumzana Lizwe Dube olwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa phansi kwenhlanganiso ye-Progressive Zimbabweans in South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Uba manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Injani ku-Studio 7, injani ku-Studio 7. Siyabona bakhuluma lapha ukuthiwa kulungiselelwa iholiday ekamhla ka-22 December. Mina njenge-ground survivor, angithakazeleli lilanga. Ngisithethi limbisela ama-nightmares. Limbisela imicabango ebuhlungu kakhulu into esayenziwayo. Ngoba abantu bahlukuluzwa kakhulu. Ngithi mina lilanga lokuthi sifundise abantu abethu ukuthi saphathwa njani kuleli lizwe. Abantu bebulawa, umama bedlengula, imizi itshiswa, abantu bakithi bexutshwa bebaleka besiye eGoli ukuze bonabo abavele eMpumalanga bebuye bezothatha indawo zabo ngapha kule Mandebeleni. Mina vele ngililanga elibi kakhulu ukuthi ngivela sodlanga engikhumbula kuhle. Ngiyacaphuka kakhulu uma kukhulunywa ngalokhu ngithelela ulaka kodwa ngiswele ukuthi ngizayenzani.
Studio 7, Studio 7 injani? Ngithanda ukukhuluma baba lo-Anglican Isibande. Hhayi baba, uyakwazi ukumkhulumela uMthuli Ncube, uyakwazi ukuyikhulumela iZANU PF, kodwa iyakwazi ukuthi iZANU PF ihluleka naye uMthuli Ncube iyehluleka, kodwa hhayi bakhulumela kamnandi. Iyakwazi ukukhulumela into emdlisayo, into adla kuyo. Hhayi uyakwazi ukuyikhulumela, hhayi uyakhaya ukuthi naye ngomunye odlayo sibili nothi kancane. UMthuli Ncube ngayibona ukuthi i-economy yeZimbabwe kayenzi, wayengayekeli. Kayekele phela umsebenzi wangkhona. IZANU PF ukuthi asitshele ngabo-SAPA, asitshele ngabani ngokuhamba ngokuthatha amaplazi, thina kusincedi ngalutho. Kanti iZANU PF yathi izokhona ukulungisa iy'nkonomi phezu kwakhonokho. So if isehluleka ukulungisa iy'nkonomi, kayekele. Yikukwehluleka kwangikhona phela, yikukwehluleka kwangikhona. Kumelanga ngisinikeze ama-excuse, kumele iphume sibone abanye abazolungisa ilizwe. Yena kumele iphume iZANU PF. Babusibanda, angazi ukuthi ngumfundisi onjani osapota iZANU PF, because iZANU PF isapota ngabantu abangcolileyo, ngabantu abanegazi kuphela ezandleni. So yena angazi ukuthi ngumfundisi onjani baba. Heyi, ngizobuhlungu kanjani.
Studio 7 linjani? Ngiyokhuluma ngomtshuti kamthembu kobulawayo lapha. Indaba kasengizwe le ingani isisihluphile kakhulu emoyeni. Ngifisa ukuba aluba upresident we-CCC ne-executive yakhe yonke bayahlangana, bahlale phansi, bayenze i-structure esizayenza ukuthi uSengizwe engabi khona, ahle abone ukuthi yena vele ayisilo lunga le-party leyi. Yindlela yokuthi umuntu lo sihlukane la engasihlukumezi kangase sihlukumeze kakhulu 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 kakhulu. Ngendlela enjalo kumele ukuthi kuhlalwe phansi, kuhlalwe kwenziwe ama-structures akhanyayo ukuthi ubani ngubani, ubani ngubani, ubani lesikhundla lesi, okhulumayo ngubani, olamandla lawa ngubani, okwenza lokhu ngubani. Ngoba nxa kunje singazani ukuthi sisemahlangeni, kulokhu izingane zidlala ibhola elingelamoya. Hhayi bakithi, asizamini ukuthi sizinakakeli, senzini into ezasiphumelelisa kusasekhe abantu abethu nabazukulu bethu. Ngiyabonga.
Studio 7, ndivuka njani, ndivuka njani basakazi labalaleli. Hhayi siyavuka. Hhayi sibonge izindaba. Yabona indaba yaseZimbabwe, indaba yabo-CCC, indaba yabo-Chabanga, yabo-Chamisa, omnangagwa, Zimbabwe nje ezeyokuthi nonsense. Into engekhoyo ke leyana. Singabantu beZimbabwe ngendlela nje sokumele esesihlupheke ngakhona, into sokumele siyenziwe kodwa nje sokumele sike sibheke sikhangele. Khuluma lani bantu basemashonaland kakhulu lini, ngoba lina yini elifuna ukulokhu lizibhizi lizibhekele esayidini, lifuna ukuvotela abantu benu abangamashona. Votela kodwa le babona ukuthi basihlinzele ezibini labantu. Kungani lingabe lithi lani liyabona ukuthi ikhona izaphu? Uma kuyukuthi i-MRP aliyithandi ngoba lithi lina ayilifuni, yalibandlulula, votelani izaphu, votelani izaphu, sikhiphe iZANU PF ngezaphu. Sikhiphe iZANU PF ngezaphu, izinto zibe right. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, sarbonana ngiyalala lakhi oyisiganda endaweni yakho magoli mbeziwakhe. Mina into endithanda ukuyazi ukuthi kati uChamisa yena wahlutshwa nguChabango ukuthi akhiphe uChabango. Kusho ukuthi uChamisa naye kule sitsotsi thizeni osenzayo, so angazami ukuvelela abantu egcekeni.
Amatshono Studio 7, yalike libe liyakubona ngeStudio 7 lalabade lokho esitukuchabango uright. Nango uChabango ephelandaba chabalala iZANU isifake yona le uChuma nalo obesebenza lo Sengizwe udiliza i-CCC ukuthi yena angene. iZANU isifake into abe yi-candidate uChuma kuma-by-elections. So kumgcekeke ukuthi uChuma obesebenza lo Chabango into one. So into kumele siyenze bantu bephelandaba chabalala ikuthi let's make sure ukuthi uChuma engawini. Kungangcono bengakhipha u-Osterlos i-candidate ukuthi engabe yi-candidate. Sivoteleni lo okachabango umthengisi lo uChuma vele engangeni, ngoba lapha singake sifake iZANU nge-backdoor. UChabango ngikwade kufuna kodwa asikhawuliseni, singaspoil ama-papers, but let's make sure ukuthi lo uChuma lo okhotha iZANU day and night vele anganyatheli. Ube vele edinga khona ukuthi basebenze lo Chabango ukuthi sokuyaxotshwa lo kaChuma phamisa kungene uchuma. Let's make sure ukuthi vela ngangene uchuma. Ngoba uchuma izani lana inyanyisa enyanyisa nyanyinyanyinyanyi.
Kusamele emsakazweni. Kadanisa kakhulu ukuzwa igqodala kaSengezo Chabango elingqobane esithole. Eyikhulumela indaba kaSengezo Chabango ngani into ezwayo endlebeni zethu singamaZimbabwe. Ekhohla kwazi ukuthi ubuhlungu abasizwisa bona fa lo muntu okuncweba isilonda. Izani uPF kade ihlukumeza amaZimbabwe and amaZimbabwe akayifuni lawo akwazi. Ngaswa bethatha iface kaChamisa ngenkani bese ayikhipha enkantolo ujudge sithi sisebenzisani laSengezo Chabango iTRC ngeyenu. Kodwa bekwazi ukuthi upresident weTRC akayivumi leyo nto. Le face yakhe bayisebenzisa ngenkani njengezani vele ibusa amaZimbabwe ngenkani. AmaZimbabwe izanu ayizonde njengoSengezo Chabango laye lunqobane bahambe kuza uKhaliphane Phugeni ukuthi mabantu bemhlebele amadlebeni bathi ngendaba yakhe. Yikho engasayikhulumeli uKhaliphane Phugeni sikhulunyelwa nguye. Indaba yakhe lo Sengezo Chabango bathemba izinkantolo zezanu ngoba bathunywe izanu. Kodwa amaZimbabwe wona akwazi lapho ami khona. Abayifuni ngitsho la kancane lento kaSengezo Chabango yokurecall abantu esabafakayo thina be-recallwa i-court ngoba i-court izanu. Esasibadlile izekhehlulekile ukusiriga. Namhla baphinda futhi bathi basibulokuza ngenkani bafaka ama-double candidate wabo lezanu ukuthi besebenze eParliament. Abaqhubeke sobona khona siyabona.
Studio 7 linjani basakazi bamabahle basakazi abakhuluma indaba eziqondileyo. Mina umbuzo wami bokuyilowo ukuthi bengicela ukubuza ukuthi kathi yena uChabango le CCC kungathi into yakhona ayibonakali kahle ukuthi i-CCC ngekaChabango kumbe ngekaChamisa. Inkinga yakhona lokuthi khona uChamisa wasuka waba yi-1 ayikho vele iparty engenabasekeli bakhona like abakhulu bakhona like o-vice president o-secretary o-treasurer. Yena inkinga yakhe uChamisa ubambe wonke ama-positions. That's why kusenzakala into enjalo. Manje nangu-ke uChabango sesithi akumelanga abantu basebenzise i-CCC. I-CCC akusele omunye umuntu ezayisebenzisa ngaphandle kwakhe. Njalo ubuso bukaChamisa labo bathi kona kumele akusela muntu okumele asebenzise ubuso bukaChamisa. Uyalisa ngisho lomnikazi webuso. Hayi thina i-politics yakhona ngani ayisabonakali kahle ayisazwakali kahle.
Studio 7 mbingelele basakazi bami labalandeli uMthimbane lo mfokasiwela ngilapha eliphansi. Ngakubona kudala mina Studio 7 abantu ukuthi nje singatshana ngamakhanda sikhulume sesikhulumisisisa. Akulalizwe elingalungiswa ngamavoti sidliwa kanje egcekeni. Ilizwe lilungiswa ngabantu babo. Zakusho kudala abaphakama abantu eBotswana, eGoli, South Africa, Bulawayo, Harare bengene emgwaqweni belungise ilizwe lakibo. Ngoba lento le seliyekela umnankagwe waze wamila impande. Angithi manje mase limeke ebuso kwesithuwe emila impande kanje lokho esibhizi nje sikhuluma nje ngomlomo. Akulanto badala bami ezolunga. Abantu abaphakama bengene ngamakhanda uChamisa lokho vele uthule kungakho wathi ma edliwe wathi ecourt akayi. Ngenxa ukuthi uyazi ukuthi bona lezana uPF bakhuluma njani banobudlelwano. So bantu bakithi asiphakameni. Ezimi lapha songathi manje sonke isikhwehle nje siphandela la ingane zazo. Sokudla abantu le family yabo kodwa sonke isizwe. Hayi hlobo zami akusela lutho ngiyabonga ikhambele odive.
Okay, bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America sinethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump usesole umthethwandaba wesigaba seColorado onqume ukuba akasoze avunyelwe ukuncintisa kulesi sigaba kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo ngoba wathinteka kumvukela owenzakala nyakenye. UTrump uthe isinqumo lesi sembathise ilizwe ngeyezi lenzondo. Umthethwandaba weColorado uthi phansi kwesekelo sombuso salesi sigaba, uTrump ngoba wathinteka kumvukela owazakala ngokuthi iJanuary 6 insurrection akumelanga avunyelwe ukuncintisa. Lokhu kutsho ukuthi kaseyikuthola amavoti ayithoba minwe munye awesigaba sokhetho esithiwa Electoral College avela kusigaba seColorado. Kodwa zikhona ezinye njalo izigaba ezithi zizathatha inyathelo elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
This has criticized me in Sindavaichi. It was predictable ngoba banengi ababe situation njalo laye ama actions akhe ngokutshela abantu and like khonoko alokho kutsho ukuthi uza suspend the constitution uzakhupha lokho ulokho enika everything but the Supreme Court ngeyakhe nguyo ayifakayo, so sizabona ukuba kuzahamba kanjani. The most interesting part I find about this is ukuba it plays right into his own argument AMA states right angithi bahamba befaka ama fake electors ubesithi each state decides. Remember ukuthi ama elections are run by states, they're not a federal thing, although they have AMA federal consequences. Each state runs its own elections. So the state of Colorado has decided which Tina Asimfone. So it will be interesting as Supreme Court, over the Supreme Court will recognize those state rights with the Colorado ETN. Furthermore, Roe versus Wade, Eliana A. abortion was set aside because of AMA state rights. They set it back with the AMA states must determine their own course, and AMA states AMA name actually, you know, has decided one way or the other. So it will be interesting whether AMA judge will totally swing with the change partisan in favor to Trump.
Yeah, manje nxa sikhangele amanye ama states alakho yini ukuthatha inyathelo elifanayo ama states anjengabo Georgia.
Kakhulu asemaningi ama states avele there is currently I think 25 cases afana lawe Colorado abafuna ukuthi bemkhuphe ku ballot, and a lot of them have a good chance of passing. Just like Colorado, nge 9 electoral votes there is a lot for someone to lose. Then again, these judgments could swing the sentiment in his favor. There's a big rebel mentality lapha in America. Just because they want to win and some support, abanye even who don't agree. But at the same token, there are a lot of his own people who are actually fed up with him.
Lo ke bekungumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo welemelika obekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seOhio khonapha kwelemelika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ngokubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto. Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally eMakhokhoba obusenziwa lamhlanje labo balisiwe ukuqhuba lumhlangano ngamapholisa. Amapholisa aphe isizathu sokubana bengahlangani ngoba abebandla le-CCC bakhangelelwe ukutshengisela ilizwe lonke jikelele. Ngalokho amapholisa athi wona akusoze kube lula ukuthi bavimbe kumbe ukulondoloza ukuthula. Kodwa ke bona abebandla le-CCC batshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusiloqiniso ngoba bengaqoqi ukutshengisela lokhu okukhulunywa ngamapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.